endaba enzethu lamhlanje abalwa impi yenkululeko bathi kabasoze bakhuthaze ukuthi kube lohlakela ngesikhathi sokhetho oluzayo. Abathenga abathengisa impahla bathi ukugugudeka kwemali yohlobo lwama-bond notes kwenza ukuthi bangenzi amabhizimusi abo ngemfanelo. Umori unkosikazi Maria Msika, umkaJoseph Msika, owayengumsekeli kamongameli Robert Mugabe, uzabekwa kusasa emathuneni elizwe e-National Heroes Acre. I-Commission yeZimbabwe Electoral Commission ithi isibhalise abantu abedlula inkulungwane ezilitshumi 10,000 selokhu baqalisa uhlelo lwe-biometric voter registration. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namuhla, bekuhlupha izolo ukuqhonywa yintombi, kodwa lamhlanje uyathola uthando kuFacebook, WhatsApp lobunye ubulembu bokuzilibazisa. Lamhla sixoxa lo nkosazana Teresa Dangwa, isizalwane seZimbabwe esihlala e-Albany duzane le-New York esinceda intandane ekhaya. Ku-Livestock lamhla, uhlelo lwezizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum, sixoxa ngobunzima bokuthenga impahla etshiyeneyo ezitolo okubhekane labantu eZimbabwe kulandela ukugugudeka kwama-bond notes lokunye okufanayo. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 naku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp naku-Facebook ku-VOA Ndebele.